Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Divana kwesekuseni mthwakazi ngolwesibili mhlaka 20 kuNtulikazi 2021 igama lami nguNtungameli Nkomo. Nazi ezihamba phambili.
Abantu asisukumeni, sisukumeleni phezulu, sihambe siyohlatshwa. Singalaleli lokho okukhulunywayo. Thina silalele kuphela lokho esikutshelwa ngabezempila kahle.
Kubhubhe abantu abangamatshumi ayisikhombisa lanhlanu 75 nge-COVID-19 izolo.
Siletha induduzo lokukhala emulini kababa otshonileyo. Imuli yakhe ilahlekelwe kakhulu, njalo siyananzela ukuba ube lilunga liqakatheke kakhulu ebandleni lakhe, ebandleni ZANU-PF.
Umongameli Mnangagwa ukhalela umndeni kamnumzana Rabelani Tshweni obengumgcinisihlalo weZANU-PF yeMathebeleland South. Ibandla lezaphu lalo liduduza imuli kamnumzana Saul Kwakuba Ndlovu owalwa impi yenkululeko ekuZipra. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ube abantu abangamatshumi ayisikhombisa lanhlanu 75 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kutholakale abedlula inkulungwane ezimbili 2,113 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebefile laya kunkulungwane ezimbili ezilamakhulu phose ayisikhombisa 2,697. Asebebanjelwa umkhuhlane bona bakhwele baya kunkulungwane ezedlula eziyisishiyangalombili lanhlanu 85,732. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bedlula inkulungwane ezingamatshumi amane 40,056. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane ezedlula kancane ezimbili 2,049 kuphela. Abantu asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebengu 1,184,435. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina bona sebengu 643,203. Umkhuhlane lo usabalala ngamandla kulezi nsuku, njalo esibhedlela sempilo koBulawayo usuhlasele odokotela labongi abangamatshumi ayisithupha lantathu 63. Inkundla yeNewswire ibika ukuthi uhulumende usezaphoqa izisebenzi zakhe zonke ukuthi zihlatshwe ijekiseni yeCOVID-19. Namuhla silonke siselupane lapho esixoxa khona lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi uNkosazana Florence Magagula.
Abantu asisukumeni, sisukumeleni phezulu, sihambe siyohlatshwa. Singalaleli lokho okukhulunywayo. Thina silalele kuphela lokho esikutshelwa ngabezempila kahle. Singalandeli izinto ze-social media, ngoba asikho ukuthi siyazi ukuthi akusho ukuthi nxa usuhlabile injection le ukuthi i-COVID awusayitholi. Kodwa ke sokusenza ukuthi i-COVID leyi lanxa usuyitholile ingakuhlukuluzi zi kabuhlungu, okungangokuthi sithi ama-symptoms ayo awasoze abe severe. Usungaba layo utestwe positive kodwa kungela ubuhlungu obuzwayo emzimbeni wakho. Ngakho-ke asihambeni siyohlaba injection leyi, sikwazi njalo ukuthi nxa sihlaba injection leyi asizivikeli thina sodwa, sivikela labanye abaseceleni kwethu. Asikwenzeni lokhu singabuyeki emuva.
Uhu uhulumende yena akhona yini amazwi ongathanda ukuwafikisa kuye?
Isikhuthazo sami kuhulumende ngesokuthi akube khona ama awareness campaign, abantu bafundiswe ngevaccine leyi, ngoba kunzima ukuthi abantu bagijime bayohlaba injection leyi bengelalo ulwazi olugcweleyo. Uhulumende aluba uyayenza kube khona ama awareness campaigns, abantu batshelwe kabanzi ngale ivaccine. Njalo enye into ekhona ukuthi ukutestwa kwayo iCovid kakube yinto etholakalayo anytime, not ukuthi uzatestwa iCovid ngoba usuthe mhlawumbe sokutholakala ukuthi ulama symptoms aweCovid, kumbe lapho osebenza khona kumbe lapho ohlala khona sokulomuntu osebanjwe lomkhuhlane. Akutholakale nje abantu batestwe loba isiphi isikhathi umuntu afisa ngaso, just like HIV and AIDS, ukuthi uyahamba nje uyozitestela ngokufisa kwakho.
Unkosazana Florence Makakula ngwenhlanganiso emela izakhamizi sedolobho leLupane.
Yebo yebo yebo, mthoka somuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla sixoxa labasakhulayo ngohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni lokuvikela iCovid-19 elevaccine. Sikhangela njalo isimo sezemfundo eZimbabwe ngesikhathi uhulumende eqhubeka ngenhlelo zokuvimba ukumemetheka kweCovid-19 elizweni, ezigoqela ukuqheliswa kwesikhathi se-level 4 COVID-19 lockdown ngamaviki amabili. Zulukandaba lingakhutshwa ilolu hlelo lilami uMikeobe ngo-8 ntambama.
Umongameli Emmerson Mnangagwa useduduze umdeni kamgcinisihlalo weZANU-PF eMathebeleland South, uMnumzana Rabelani Tshoeni, yena obhubhele emzini wakhe eMalusingani eBeitbridge West ngolwesihlanu. iZANU-PF ithi uTshoeni ubulawe ngomkhuhlane weCovid-19. Ubesele minyaka yokuzalwa engamajumi ayisikhombisa lanye 71. Kumbiko awethu leyizolo uMongameli Mnangagwa uthe uTshoeni ngumuntu obeme eqinisweni, njalo uthe ukudlula kwakhe yikulahlekelwa kwelizwe lonke jikelele. Iziphathamandla zeZANU-PF yeMathebeleland South zithi sezicele ukuthi uTshoeni aphiwe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe. Umufi walwa impi yenkululeko yokuviyo leZipra, njalo ubebona ngezempilakahle kunhlanganiso yeZimbabwe National Liberation of Veterans Association eMathebeleland South. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele sikhulumeli seMDC Alliance yeMathebeleland South uMnumzana Ntandondlela.
Siletha induduzo lokukhala emulini kababa otshonileyo, yimuli yakhe ilahlekelwe kakhulu, njalo siyananzela ukuba ube lilunga liqakatheke kakhulu ebandleni lakhe, ebandleni leZANU-PF. Sibuye njalo silethe induduzo kubandla leZANU-PF. Kuvamile esintwini kuba singakhulumi kubi kumbe akukhulunywa kubi ngumuntu osedlule, umuntu osetshoni, kodwa hayi thina asizukukhuluma kubi, sizakhuluma iqiniso. Umnumzana osetshonile lo ubevele elomoya wona lo olabaningi kuZANU-PF okuthanda ukudlwa ngudlwangu. Ubesuka esigabeni seBeitbridge West eChimunangana. Indawo leke aba ngesikhathi esidlule yi-no-go area yethu thina be-opposition njenge-MTC Alliance. Abantu bakhona bekhokhelwa nguye ukuze benze ukudlwa ngudlwangu. Kodwa konke lokhu sithi hayi akulale ngenxeba sokwenzakala sokwedlule. Silitha njalo ukududuza nokubakhalela njengoba sebelahlekelwe ngomunye wabo laba beZANU-PF.
libona eyifanele yini inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe.
Asila mbono kakhulu ngakho ngoba into yini isilali hero status sehliswa kakhulu libandla lezanu PF sebayenza into yeparty kukati kufani ngokufanele kufuze kube into eqhakatheke kakhulu umuntu uma engena inesla heroes acre kungabi khangelwa ukuthi usuka kuyiphi iparty kukhangela imisebenzi awenzileyo ekusebenzele lizwe into singayisho kuba ukhulumende weMDC uza kuba le board engathi independent board ezabe iyo ehlaziyayo ukuba umuntu ufanele kumbe kafanelanga ukuba gcotshwe isicoco sokuba yinational hero hathi kuba kube isinqumo esenziwa yiparty ngeqiniso baningi abantu abalaphana eNational Heroes Acre esicabanga ukuthi akufuzanga ukuthi babe khona phana kodwa baba khona nje ngenxa yobudlelwano babo lezani PF njalo baningi kakhulu abantu abangekho eNational Heroes Acre abangamaqhawe angempela okufuza ukuthi ngabe bakhona phana kodwa ngenxa yokuthi abalabudlelwane obukhulu lezani PF abakho eNational Heroes Acre so haya baqhubeki bona basebenzise mbe babhuzela amandla abalawo kwalesi sikhathi kuzabaphelela abantu abanjengabo Morgan Tsvangirai ngabantu okufuza ukuthi ngabe kuya ngemisebenzi yakhe umuntu ngabe ulele eNational Heroes Acre.
Uyathiwa njalo ukuthi ngabe ebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Wona umkhuhlane we-COVID-19 unjani khona ngapho esigabeni seMathabeleland South?
Kuzwakala usukhona usubhahile umkhuhlane lapha esigabeni seMathabeleland South. So thina into esingayicwayisa bakithi umphakathi ikuba abantu bananzelele lo mkhuhlane usukhona njalo uyabulala kakhulu. Lo hulumende njalo into esimcwayisa yona njalo simcelisa yona kuba aqhubeke kakhulu ngendaba ye vaccination bengohlelo lolu lokuhlaba abantu ama Jackson ngoba singani siyasilela singemuva ehlelweni lolu okunye esikubonayo kuba abantu kunzima kuba balandele iziqondiso ze lockdown ngendlela kuba abantu bazama ukudinga ukuziphilisa ukuthi abantwana bathole ukudla uhulumende bekufuze abe lendlela enza ngayo ukuza ncedisa abantu ukuze abantu bathole ukudla ngoba into yenza abantu bangayenzi lockdown ukuthi balambile badinga ukuthi bathole ukuziphilisa lenhlanzi ezimele ezizimele zodwa bese sicela njalo sizicwayisa kuba azisize abantu ngokuthi abantu bathole ukudla ukuze bathone behleze emakhaya umkhuhlane lo ungamemetheki ngendlela omemetheka ngayo. Ngiyabonga msakazi.
Umnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli seMDC Alliance yeMathabeleland South. Kusenjalo ibandla lezaphu selithumele amazwi entuduzo emulini kamnumzana Sogwa kubandlovu obhubhe ngeviki edluleyo. UNdlovu walwa impi yenkululeko ekuviyo lezipra njalo ube intatheli zindaba elohlonsi. Ubhubhe eseleminyaka yokuzalwa engamatshumi ayisishiyangalombili lasikhombisa 87. Sixoxele sikhulumeli sezaphu umnumzana iPitule Maphosa.
Siyakwazi ukuthi ibandla lisezingeni eliqakathekileyo kakhulu sesikhathini esiqakathekileyo kakhulu lakho kulandela ukudlula kwababa uDabengwa obe khokhela ibandla sibhekane le-Congress eqakatheke kakhulu. So ubaba uGwaguba ngomunye walabo ekade sithembele kubo ukuthi bazasibonisa indlela eqondileyo ukuze siqhubeke ngenhlanganiso simanyene sindawonye sisebenza sihamba ngonyawo lunye njengebandla. So ikulahlekelwa okubuhlungu kakhulu kulahlekelwa okukhulu kakhulu esikwenzileyo njengebandla emalangeni lawo adluleyo ubaba uMkiwane ubaba uGwaguba labanye bonke ngoba kungani kuyalandelana nje akusasiniki ukuphumula.
Lizamkhumbula ngani ubaba uNdlovu?
Ubaba uGwaguba Ndlovu simazi ngento ezihlukahlukeneyo aphatheka kizo ngubaba owazalwa eMangwe wafunda waze wafika kuTama Mission lapho ayenza khona i-secondary education yakhe. Soon afterwards waba ngumbalisi okweminyakana embalwa kodwa ngaleso sikhathi ube yi-correspondent yama-publications abensundu ngesikhathi se-Rhodesia kodwa-ke i-career yake ye journalism singathi futhi ni journalism iqala ngo 1961 okunguminyaka oqhakathekileyo kithi njengamazaphu ngoba kulapho okwasungulwa khona ibandla elidala ibandla lezaphu kulandela ukubhanwa kwamanye amaphatizi iANC or Southern Rhodesia le NDP so ikareer yakhe journalism is as old as ibandla lezaphu ngokunye simkhumbula ngakho lokho eseqalile ijournalism wasebenza wabesiya eZambia lapho ajoyina khona ezombangazwe full time eZambia bangomunye kwamacomrades asungula idepartment ye publicity yebandla kusanjalo ubaba Ndlovu wathunyelwa eRussia ngesikhathi leso ibisabizwa ngeSoviet Union lapho atrainwa khona ngezombuto military training watrainwa njalo ngeze leadership leadership training kule Russia wabephenduka waqhubeka ngokulwela inkululeko yelizwe contributor ngendlela ayelolwazi ngakhona ikakhulu kweze publicity
umnumzana iPitule Maphosa isikhulumeli sebandla lezaphu selikubonile na ukusemaphephandabeni iphephandaba lekroniko lithi ukusilela kwabezempilakahle kobulawayo sokubangela ukuthi abantu abanengi behluleke ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 iphephandaba leHerald lona lithi amapolisa asethule umlayo ovimba abantu ukuthwala izikhali ezifana lengqamu edolobheni leHarare inkundla yezim live ithi kubotshwe abesilisa ababili abazame ukungena esigodlweni sikamongameli Emmerson Mnangagwa Estate House ngemva kokuqamba amanga besithi bangama-CIO Sogu iskati sembiko yenu.
Salibonani emsakazweni we Studio 7 mina igama ngumehluko abangazi kangcono babiza ngo Diva Big Diva izalale endaweni yaseMpani laphana eMathambo laphana uvillage unit 3 hayi ngiyaziwa kubangazi abaningi besimbulise laphana obaba laphana usophu wami laphana ubaba njalo futhi uBernard Nyoni laphana obakuncane laphana uJohn laphana uElias laphana umfowethu laphana usemachuhu la ngiyabulisa lapha msakazi mina ngithanda ukuphawula mhlawumbe ngodaba olwenzakala ekhaya mhlawumbe elo politics angisiyo ni politician kodwa ke ngiyacabanga ukuthi ngoba ngingasona ni politician akusho ukuthi angivumelekanga ukuthi ngiphawule ngaphawula nge politics ngoba politics sidla yona siphila yona sihamba yona ikakhulu ezweni lakithi nje uma uvele uhamba phezu kwe politics ngizobethi laphana indoda iyadlala ibhola kakhulu abantu uPeter Ndlovu nayo ithi yangena ku politics ifuna ukuthi ingenelele ukhetho oluzayo mina ubona wami amvumelani lakho lokhu le ndoda isebenze kanzima isebenzela igama layo inikwa nguNkulunkulu amandla ukuthi yaziwe umhlaba wonke kodwa angicabanga ukuthi kuwumqondo ophusile uba namanje ingenelele kwezepolitiki izolingcolisa igama layo igama lakhe izolingcolisa kakhulu igama lakhe ngalokhu ngoba ekhaya laphana wangenela uyipolitiki ube yipolitician uvuka iqembu elingaziwayo after lapho bazokuzonda abantu indoda lena ayiyeke le nto le ayiyeke kakhulu ihlale phansi ihlala phansi Ndlovu phansi uyekele sengathi ubade ehlanganiphile mina ngicabanga ukuthi athi kumele ukuthi ejoinekile namaqembu mhlawumbe ubone ingathi ingayethu ukwaziwa kwakhelewa namhlawumbe athi kungalikhuphula lelo qembu nokuthi eqale wakhe phansi angazi kumbe mhlawumbe uFor Ndlovu naye useqephula ikhekhe lapho phela ekhekheni elikhulu kulaba phela abanamakhekhe amakhulu ngiyabonga msakazi nami bengithi ngibeke kuze politics ngoba ekhaya isikhathi esiningi uthoisana ukuthi uma sewuzovuka lokhetho ukuqhamuka amaqembu la aqhamuka amaqembu lapho eqede lapha enyamalala ungaphinde wabona ukuthi ashone kuphi into eyenza ukuthi ekhaya izinto zingalungi so Ndlovu ngithi kuyenze ukuhlala phansi baba yekela into zakho ze politics bona hlala ebholeni ubhekana nebhola musiki into ayiphiwayo coacha mhlawumbe uvuleka kwi team hlukana leze politics ungalahlekisa abantu indlela uqedela abuyele ebholeni lakho hlala phansi
lo Injani basakazi labalaleli baka Studio 7 Zolani Use Prince Ngobizitha Zitha Khumalo chairperson lo co-founder we Community Compassion Kid Trust thanda ukukhuthaza isihlobo umakhelwane abangani zulu wonke waseZimbabwe ukuthi even usehlabile ijekiseni ivaccine kagqoke amamask kayenze i-social distance kageze izandla ngesepa namanzi avele empompini kaningi ningi izikhathi zonke laze ageze izandla nge-sanitizer angahlanganyeli lapho ubuthene khona abantu. Siyabonga uNkulunkulu alibusise alivikele.
Libuka njani Studio 7 libuka njani sanibingelela hlobo ezinhle sithi ukuthula makubekini niphile ngenkosi. Hayi mina okhulumayo ngufamona ungwenya Matloud Matobo district Kobhewula iward 5 duze le clinic khonapho. Ngiyanibingelela khona ngapho kokhene bantu bakovuma sibanda okhayeni orafa epa odumaza labo simandala labo ncete khona ngapho mathilani bafethi kokhene okhuluma yongisangupamona ngileshiwa ukuthi kudala la mgcina bangane nonke nehlobo ngiyalikhulumisa hlobo zami nonke. Hayi mina ngiyaphila, ngifuna nazi ukuthi ngiyaphila upamona lo ngiyaphila. Hayi kokhene kade bembiza ngondaba ezinhle ngondaba ezinhle ke lo okhulumayo abamaziyo kanjalo. Ngiyaphila bafethu Amen.
Yalingelela lonke bakithi balaleli nani basakazi we Studio 7. Ngilapha mina eBobhisi, nguthi Mhlanga, Chief Gwesela eJombe, usabhuku enguthanda, bantu wenkosi. Siyacelisisa kakhulu ukuthi uhulumende akasithumezele lathi amajekiseni emakhaya. Angazakhangele edolobheni kuphela, le makhaya ngabe khona amajekiseni abe mathathu mane, ukwenzela ukuthi labo abangabe bajahe ukuthi bahlatshwe labo bahlatshwe, ngoba ngiyabona umkhuhlane usugulile lo okokuthi bantu lingabona ungavele ungene lapha emakhaya. Siyaphela dududu njengeBobhisi khona sibili imaski. Hayi abantu bangikhona bakhanya bakhatshana layo. So ngiyaswela ukuthi imfundiso abangayithola njani, kungaba njani ukuthi libuye lizofaka amajekiseni kuwona lamaklinika aseduze lathi ukuthi lathi sihlatshwe, njengoba kuthiwa khona amajekiseni afikile sizokuthiwa afike ngobuningi bawo. Ngabuye sihlatshwe lathi, siwalindele kathesi. Ngingazi ukuthi zonezi ingcithi ezekwazi ukukorora imithi ukuthi isebenza njani, kanti kazikwanisi yini kumbukenelisa ukuthi zibe lo muthi ongagcotshwa emakhaleni, ukuthi umuntu nxa ethi uyehlangana nalo gciwane lelana lithi liyebuya emakhaleni akhe ethi uyaliphefumula umuthi lona uhle ulibulale kumbe ulichothele khatshana. Lokho zamanini ma-scientist, ngoba shuwa singaphela ilizwe leli lisale lingasela muntu. Ngiyabonga yimi uDimsanga.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawo emlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Lirekodele endaweni engelamsindo. Siyabonga. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ingcwethi zithi ubuyanga yibo obubangele udlakela oluqhamuke kwele South Africa ngeviki edluleyo. ngokubika kwamsakazo weVoice of America. Umsakazo munye ubika ukuba obephethe isikhundla senhloko kahulumende yakwele Haiti, umnumzana Claude Joseph, usehlile esihlalweni ededela owebandla eliphikisayo. Umnumzana Ariel Henry yena okhanya elosekelo kuZulu lakwamanye amazwe. Umongameli wakwele Haiti udutshule wafa kumaviki edlule. Yo singene kudaba lweMelika. Omunye wabasekeli bakamnumzana Donald Trump abaphatheka kudlakela lokuhlasela edale leCongress ngosibandlela. Umnumzana Paul Allard Hodgkins wetheswe isigwebo sokupika okwenyanga eziyisishiyangalombili izolo. UHodgkins uba ngowakuqala wabasolwa abaphatheka kulolu dlakela ukwahlulelwa. Abanye basathonisiswa. Abezindaba abe-AP bathi uHodgkins uveze ukuzisola okukhulu phambi kwenkundla, wathi alubana wayekwazi ukuthi wawuza kuba lodlame wayengasoze aye ephalamende lapho abasekeli bakaTrump abahlasela khona bezama ukuvimba ukuthatha intambo kukamongameli Joe Biden. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Denmo yo.
Isigwebo salendoda le ese 8 months sitshengisa ukubana ujaji ube lozwelo ngoba ifelony case le abayenzayo ukuinvade iparlament. So okusalayo kodwa ukuthi ujaji ube lesineke walalelisisa icala lakhe lomuntu elokubana uvumile ukubana into ayenzayo yayirongo ngoba uplede guilty, ube cooperate njalo le court kazanga zame ukuthi aphike icala lakhe ngoba bekunzima ukuthi aliphike ngoba kulama video amkhombisayo ephakathi kweParliament lapho ephethe iflag ka Trump. So bekunzima ukuthi aphike ukuthi wayelapho, njalo kazange azame ukuthi athi mhlawumbe watshotsholo long Trump ukuthi ayenze lento. So isigwebo sakhe mawukhangelisisa konke khona lokho, ungathola ukuthi hayi singathi mhlawumbe sife ngoba akazanga zama ukuphikisa icala lakhe alenzayo ukuthi uthi ngezinye indlela utshengise iremorse ukuthi uyazisola ukuthi wayekwenzelani lokho.
Ubona kuyisigwebo esingethusa abanye yini emhlawumbe ekade labo becabanga ukuthi bangaphatheka kudlakela olufanayo.
Isigwebo salendoda le sokuqala siyisibonakaliso esikhulu kakhulu kuwo wonke nje abalengqondo efana laleyo ukuthi bangazama ukuthi bayenze ikhu ngoba into uTrump ayifuna ukuthi bayenze ukuthi kungasethifaywa ama-results akhombisa ukuthi uJoe Biden nguye osokumele abe ngumongameli, nguye owawina ama-election. So I think bonke nje ababecabanga ukuthi ama-courts asoze ayithathe seriously le ndaba, I'm sure lapho abakhona bayazibuza labo ukuthi babengenwe yini. And I think isibonakaliso esizoyenza abanye abalengqondo ezifana lalezo vele bangaphindi bakwenze khona lokhu ngoba bayazi kumana umthetho lana e-America akekho ophezu komthetho. Umthetho uya-applywa regardless. So I think laba abanye labo abadebele ingqondo zokuthi bazophikisa baplede not guilty bazama ukuthola ama-excuse athize sebezoqalisa ukunakelisisa ukuthi hayi lapha indaba le i-serious and izigwebo zabo zingaba nde ukudlula esalo muntu othole 8 months. Siyathemba ukuthi asoze siphinde sabona into efana lale esayibonayo mhla ka 6 ngoba i-democracy ye-America isebenza ukhetho olwenziwa ngabantu, hayi ngezifiso zabantu abangathakazeleli ukuthi owinileyo ngubani, and therefore besebezama ikhu.
umnumzana Denmoyo uhlaziya ezombusazwe sixoxela eseVirginia khonapha eMelika. Ukuzipheta ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi ayisikhombisa lanhlanu 75 nge-COVID-19 izolo. Umongameli Mnangagwa ukhalela umndeni kamnumzana Rabelani Tshweni obengumgcinisihlalo weZANU-PF eMathebeleland South. Ibandla lezaphu lalo liduduze imuli kamnumzana Sokwa kubandlovu owalwa impi yenkululeko ekuleli bandla. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu zonke lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.